sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 18 kuNhlolanja 2025 ngukhipha Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Nxa kuyikuthi abakhankasela umnangagwa bayamlalela, kumele sibabone bethula. Kodwa nxa singabona bengathuli beqhubeka ngomkhankaso wabo, sizacina sizibuza into ezimbili.
UZulu weZimbabwe useveze imibono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uzasuka embusweni ngo-2028.
Lapho okutota khona uyathi uhamba unyawo lutshona sibili, lanxa ufakile i-fertilizer uqhubeka kubomvu.
Ababona ngezomkhathi bathi kuza kuna izulu elikhulu eZimbabwe elilakho ukudala umonakalo omangalisayo ngesikhathi ezinye izilimo sezitota. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe useveze imbono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uzasuka embusweni isikhathi sakhe esivunyelwa isisekelo sombuso welizwe singafika ngo-2028. UNtungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba izolo ukuthi lanxa abalandeli bakhe befuna aqhelise umbuso wakhe, kasoze akwenze lokhu ngoba uhlonipha umthetho. Uthe abagqugquzela lokhu kungenzeka kube ngabazenzisi abalenjongo zabo abangayisiwo malunga ezanu-PF. Wengeze wathi amalunga aleli bandla aqotho kumele alandele umzekeliso wakhe. UMnangagwa uthi ngo-2028 lapho azagqiba khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isisekelo sombuso welizwe, ibandla leZANU-PF lizakhetha umholi omutsha. Useke wakutsho lokhu phambilini. Kodwa amanye amalunga omphakathi kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi abamkholwa ngoba kakaze aphumele egcekeni etshela abasekeli bakhe ukuthi batshiyane lomkhankaso wabo. Kodwa njengoba esewagcizelele amazwi akhe kungaba lotshintsho na? Sibuze umholi wenhlanganiso elwela amalungelo omphakathi eMathebeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Nxa kuyikuthi abakhankasela uMnangagwa bayamlalela, bayamhlonipha, kumele sibabone bethula. Kodwa nxa singabona bengathuli beqhubeka ngomkhankaso wabo, sizacina sizibuza into ezimbili. Okokuqala, sizazibuza ukuthi umuntu omdala ulikhuluma iqiniso yini. Okwesibili njalo, sizazibuza ukuthi kodwa usesele control yini ngebandla lakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi mahle amazwi kaMnangagwa nxa eqinisile.
Amazwi amahle kakhulu uma engawagcina. Nxa ngabe njalo engaqinisanga sekuzalimaza yena, kuyamenza abe ngumuntu ongathembakalanga ebantwini lasemhlabeni wonke jikelele.
Owake wamela isigaba seBhinga edalele parlamente elilunga lebandla eliphikisayo ele-TCC uMnumzana Prince Dubeko Spanda uthi uMnangagwa ungumkhohlisi.
Ifekti yokuthi yena uzithulele belokhu besiyaphambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajika i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungane elizweni akusamanga kuhle, yena ethule engabakhuzi kutho okuningi kokuya.
Kepha ilunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo uthi uyawakholwa amazwi kaMnangagwa.
amuntu lokunye ukukhuluma okudlula khonoko akwenza umongameli ukuthi athi yena mina a ngima ngesekelo sombuso kodwa phela ebandleni ngale ukukhuluma ukuthi ibandla lezi ibandla lezamthethi ngesifiso abalandeli abangabe belaso kodwa umongameli abese batshengisayo ukuthi lapha hayi mina ngizakuma la
Kulokufuthelana okukhulu kuzano PF phakathi kwalabo abafuna kuguqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga abanye abalwa impi yenkululeko abakhokhelwa ngumnumzana Blessed Geza bathi uMnangagwa kumele ehle embusweni kathesi ngoba usehlulekile ukulungisa indubo zabantu beZimbabwe kanti njalo ukhohlakele Ugeza usedingwa ngamapolisa ngoba esithi wathuka uMnangagwa kungenzeka uMnangagwa achiye umbuso njengokuthembisa kwakhe ngubani ozakhethwa izanu PF ozancintisa emelele libandla kukhetho olandela izombusazwe ezimele umnumzana Difa Dube uthi lokho kusobala
sibona ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi uChiwenga nguye ozangena ngoba njalo nxa sigangela muva sicabanga ukuthi uChiwenga wabe neqhaza elingakanani alidlalayo ukuthi umnumzana uMnangagwa ukuthi abe yangene kulesi sikhundla abe ngumongameli wabe neqhaza elikhulu kakhulu esikhangelele ukuthi vele ukukhangelele khonoko ukuthi njengoba wachiya ugeneral ebusotsheni ukukhangelele ukuthi kube nguye olandelayo kathesa ukuthi angene abe ngumongameli weZimbabwe
uMnangagwa usolwa kakhulu ngabantu abanengi abathi usehlulekile ukulungisisa umnotho weZimbabwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto athembisa ukuziqakathekisa ekungeneni kwakhe embusweni ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukamongameli Mugabe Libutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Uhlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngezomkhathi Volumeteorological Services Department luthi kuza kuna izulu elikhulu kusasa eMathebeleland enkabazwe lezinye izabelo elilakho ukudala umonakalo omangalisayo. Luthi izulu leli lizabe lilomoya omkhulu. Ababona ngokuhlenga uzulu abe-Civil Protection Unit bathi kumele uzulu alalele imbiko ethulwa kumaphephandaba lemisakazo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abalimi abanengi eMathebeleland South bekhala ngokutsha kwezinye izilimo ngenxa yezulu eliningi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala eMathebeleland South.
Mina ngise Gwanda endaweni okuthiwa kuseGaranyemba kusimbi village, iGaramba iWard Center then eNsimbi village. Okwenzakalayo izulu liyana sibili liqhubeka lisina hayi inkomo sezikahle sibili okokuthi lofuna ukuthengisa amshiya sesile value yemali bese singena emasimini kukahle sibili okukhona ukuthi lapho kutota khona abantu sebegijime bafaka ifertilizer ukuthi mhlambe ungakhula babe sebedinga futhi le ukuzalisa kodwa okusalayo ukuthi lapho okutota khona uyaduhamba onyawo lutshone sibili lanxa ufakile ifertilizer uqhubeka kubomvu so indaweni yakithi lapha into enzakalayo ukuthi nxa lingana kakhulu kuyatota kwezindawo
kambe lukhona uncedo yini eludingayo ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lweni lolo
abantu badinga usizo kakhulu kufertilizer okokuthi nxa bengatholi ifertilizer ngikhuluma ngesizathu esikanje umquba abantu abasela nkomo ngokweningi ziyafa uthola umuntu esela nge-35 ngiyakhumbula omunye umakhelwane wami eselwe yi-16 ka-1 Lami ngikhuluma umfowethu osemzansi othiwa umluleko moyo ubethela inkomo zakhe zakwana 6 sibili but ngikhuluma athi sokusele yodwa inkabe yeseleyo so ngokunjalo emasimini lakho kunjalo isizathu sokuthi njengoba abantu adebele inkomo eziningi zifile baswela umquba longelazo vele ukuthi ukuthi uzathola kubomvu njengamakhiwa sibili kungelalutho okwakuthi kuhle untondobari kukuncane wese futhi izulu libe laphuza ukona ngokunjalo antumumbu yabantu.
Lo ngumnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala esigabeni seMatoni South obexoxa leStudio 7 esekaranyemba. Abezindaba abeRoters babika ukuba eleBurundi selisuse ibutho lalo kwele DRC lapho belincedisa khona ilizwe leli empini yalo labahlamuki be-M23. Kubikwa ukuba lokhu kulakho ukwenza ukuthi i-M23 ihluthune amanye amadolobho phezu kokunqoba ibutho lelizwe eGoma, Bukavu lezinye izigaba. Lokhu kwenzakala njalo inhlanganiso ye-United Nations isithi i-M23 ibulala abantwana abaningi lapho engena khona. Inhlanganiso ezigoqela i-SADC, East Africa Community, le-African Union zikhuthaza ukuba i-M23 ibeke phansi izikhali ikhulumisane lohulumende we-DRC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joyce Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market Polypar Solutions.
Liyabona ke sasikusho ukuthi umnumzana uChisekedi akala sifiso sokulungisisa udaba lolwana ngoba siyazi ukuthi akazanga emhlanganweni we-SADC, akahambanga emhlanganweni we-Africa Unity. Kutsho ukuthi yena vele ukhanya kumthokozisa, kuyamjabulisa ukuthi kube kusifa abantu eGoma. Yikho i-M23 asisoze sithi khathi singamalwe cacha. So ukhanya kimi njengokubona kwami singathi yi-liberation force. Nga ulo muntu umongameli welizwe odelelayo njengoChisekedi aba umongameli abaningi behlangana befuna ukukhuluma ngodaba lwenkinga yakho wena awusabonakali kutsho ukuthi uyadelela abantu yikho ukagamela emdelela ikho sesithi khona i-M23 sesithi yi-liberation force ukukhulula abantu be-DRC abahlukuluzwa ngokungabuswa kuhle nguye uChisekedi.
Ye baba Ngwenya, siyabona ukuthi i-African Union kuzobuya, East African Community kuzobuya, konke nje inhlanganiso ezimele amazwe kuzukazi ye-Africa kanye babehlula ukuthi belungise udaba lwempi le ekwele DRC. Pho manje kumele kuphathwe njani kwakhe lokho?
I mean angivumelani lawe mfowethu ukuthi kuyabehlula ngoba phela inkinga kayisiwe yabo yodwa, inkinga yomuntu wonke. Yikho njengoba ngisithe nje ukuthi nxa umuntu elenkinga emzini wakhe abadala kumbe osobhuku bezama ukulungisa indaba yakho kodwa wena ungisi emhlanganweni kutsho ukuthi yabungela sifiso sokuthi ulungisise udaba, akusoze kwenzekala ukuthi i-SADC le IGAD balungise kumbe i-EAU le United Nations balungise idaba le-DRC uChisekedi engekho. Bafanele bahlale phansi bakhumisa milotha bebathathu, uChisekedi uKagame laye uMuseveni. UChisekedi uyadelela kasabonakali, yikho nxa engasahlaliswa ngaphansi yena uthithi udaba lakhona alisalungiseki. Kungaba ngcono nje bayekele M23 ingene yedlule eBukavu, eGoma, eLumbumbashi, ifike ngaphi eKinshasa, babe yiwo ababusayo ngoba lowo ujaha lowo khona lowo ubaba lowo khona ukhanya kazwisisi ukuthi kule nkinga ekhaya.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Sine sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokeli yezwekazi le-Europe iqhuba umhlangano wokuphendla indlela zokudlelana lohulumende kamongameli Donald Trump okanye iqhuba ezinye inhlelo ezingathakazelelwa ngamanye amazwe. Abalwela ilungelo loluntu abezempilakahle labanye bathi kumele kukhululwe umnumzana Kizza Besigye wakwele Uganda, wathunjwa nyakenye kwele Kenya, wavalelwa entilongweni eKampala. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America, Washington DC. Weziphathelene leMelika, iziphathamandla zikarhulumente weMelika lezakwele Russia ezibona ngokudlelana lamanye amazwe ziqhube umhlangano namhla eSaudi Arabia zikhuluma ngokudlelana kwamazwe la kanye lendlela zokumisa impi eseUkraine. Amacele omabili athi akhangele ukuthi inkulumo lezi zizaphendla indlela yokukhulumisana phakathi kwabakhokheli bamazwe la, uMnumzana Donald Trump loMnumzana Vladimir Putin. Ophethe uhlangothi lukarhulumente weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uMnumzana Marco Rubio ubekhokhela iqula leMelika. Icele leRussia belikhokhelwa ngumphathintambo obona ngezokudlelana lamanye amazwe, uMnumzana Sergey Lavrov lomcebisi kaPutin uMnumzana Yuri Ushakov. Abakhokheli beUkraine bathi bebenganxuswanga emhlanganweni lo, kodwa umongameli Volodymyr Zelensky ukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano lomela eleMelika kulelo lizwe, uMnumzana Kit Kellogg kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Timur Gai olandela ezombusazwe weMelika ezimele.
Iqakathekile indaba ekhona le enkulumo ze-peace talks e-South Arabia. Amaphathamandla awe-Russia lawe-USA. Kodwa kumele kube le-Ukraine layo inikwe isitulo khona ngale ukuthi bawelelane ngendaba ze-peace talks. Ukuhamba bayawelelana i-Russia le-USA, i-Ukraine ingekho, kungathiwa kuza yenza ukuthi impi le iqhubeke phambili, ngoba siyakwazi ukuthi iRussia vele ayifuni ukuthi iUkraine ibe yi-member of i-NATO and ukuthi bagcine ngathiwa ilendi abayithathileyo e-Crimea lamanye ama-provinces awe-Ukraine. So kumele ama-Ukrainians awo ahlala ekhona khonapho ukuthi bazwisisane.
Ngokubona kwakho singabona na abakhokheli bamazwe omabili, uMnumzana Trump kanye loMnumzana Putin, besanelisa ukuthi bahlangane bakhulumisane njalo ukuthuthukisa ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili lawo?
Ukuthi uMnumzana Trump loPutin bazahlangana vele sasikwazi, wakukhuluma khonokho during the election ukuthi wayezahlala phansi within 24 hours aqede le impi on January 20. So hayi, lokho akumangalisi ukuthi uzaba ehlala lo uMnumzana Putin bakhulumelane indaba ethi important for the world. Ngoba siyakwazi ukuthi iRussia leUSA yiwo amazwe alezikhali ezingakwanisa ukuqeda lo mhlaba. So kumele bakhulumelane kuhle and babonisane ukuthi which is the way forward. UMnumzana Zelensky vele ukhuluma position eyenziwa ngumuntu wonke. Siyakwazi ukuthi ma abantu besilwa kumele kube lo muntu yena lo abantu lwalabana laba abalwayo ukuthi bahlalisane phansi bakhulumelane kuhle and then kube le solution.
UMnumzana Tim Murangai ulandela ezombusazo weMelika besecungweni lotabuka Ncube weStudio 7 ese-Ohio khonapha kule Melika. Abanye abatsha eZimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yesimo esibi somnotho lokunye okubenza behluleke ukuziphilisa. Bakhuluma amazwi la ngesikhathi kulungiselelwa ukunanzwa kwasuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abatsha abakhulumele Studio 7 bathi ilanga leli libalethela imicabango eminingi ngoba kunzima ukulithakazelela belambile bengelamisebenzi, abanye bechapha imingcele besiya kwamanye amazwe lokunye okubathwalisa nzima. Usuku lolu lonyaka luthakazelelwa kobulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth, Secure the Future. Ukhangelele ukuba kube nabantu abafika 20,000 abazahamba emkhosini lo ozakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eBarberville Stadium. Abatsha abaningi bathi lokhu akusoze kubancede ngitho lakancane. Omunye wabakhala ngenhlupho ababhekane lazo ngu-Onias Dube othengisa impahla etshiyeneyo eHarare.
Nxa sikhangela khona lokhu kwamhla ka-21 ukuthiwa kucelebrata ilanga labatsha, kuyazifananela ngoba abatsha batshona sizihlalele eziteradeni akula into esiyenzayo ekhanyayo even yokufunda ikufunda kuphela ukuthi uhlale phansi sesifundela udu abantu abasha sithwele nzima eZimbabwe
Morgan yathi ukusimo esifanayo
khangelele uhulumende kuba celebrate ngaleli langa lekhangele njalo imihlupho eziningi abahlangana lazo
baningi abatsha abathwele nzima eZimbabwe untokozo msipha laye uthwele amagabha avuzayo
siyalibona lelanga elifikayo elizabe lokubulawayo kodwa hayi njengabantu abatsha hayi ayikho into esikhangeleleyo
amazwi kamsipha agcizelelwe ngukula kwashezulu yena othi abatsha kabasela themba empilweni
akula vele siyabe sikuthakazelela nge-youth day yethu ngoba siyahlupheka akulamsebenzi abantu babhizi kathesi bayenza amadragi bayanatha izidakamizwa abantu abaningi babaleka baya kwamanye amazwe so vele kubuhlungu lokho njengabantu abatsha asikwazi lokuthi abazali bethu bona nxa babephuma ngaleso sikhathi sempi besiyalwela ilizwe ukuthi balikhulule bakhululani
kodwa omunye njalo osakhulayo uCuthbert Ndlongwa uthi kumele abatsha besebenze ilanga leli ukuphuma lamacebo atshiyeneyo awokwenza impilo zabo zibe ngcono
kuqakathekile ukuthi nxa sisenza amathuba abantu abatsha sibekwazi ukuthi kumele ahambelane lokuthi balokusebenzisa ubuchwepheshe ekusebenzeni kwabo ngoba imisebenzi imali konke le ntuthuko nje abantu abatsha konke even singakhangela le mifundo senziwa ngobuchwepheshe
osakhulayo olilunga lebandla leZANU-PF uTendai Phiri uthi ngamangalo uhlaba tshoko ukuthi abatsha bathwele nzima eZimbabwe
ungakombina ama-allocation ama-ministries uyathola ukuthi close to half of the budget is going towards abantwana labantu abatsha okuyinto enhle khonoko okukhombisa ukuthi iZimbabwe iyananzelela isikhathi esiphila kiso le demographic dividend that needs to be harnessed and is investing okuzwayo
usuku le Robert Mugabe National Youth Day unanza ngesikhathi abanye abatsha besithi akukho ukubambekayo elizweni usuku lolu olwasaziwa ngokuthi 21st February movement lwalungolokuthakazela usuku lokuzalwa kwayengumongameli uRobert Mugabe owasuswa libutho esikhundleni ngomnyaka ka-2017 ngiyimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Kulabadabuka eZimbabwe abathathu okubikwa ukuba sebelenyanga ezimbili bevalelwe emgodini we-Lonwen Mine eKrugersdorp eGauteng kwele South Africa. Umnumzana Thembani Dube isihlobo somunye wavalelwe emgodini lo ogcwele amanzi uthi badinga uncedo lokubahlenga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa asesigabeni se-West Rand alenkamba eduzane lomgodi lo. Kusanda kuba lengozi efanayo eStilfontein okwafela khona otsheketsha abanengi kwahlengwa abanye babo. Akesizwe uDube exoxa ngodaba lolu.
Njengamanje kunzima baba ngoba into eyenzeka kukhona abawu-2 after a few days abawu-2 baphuma basho ukuthi bachaza ukuthi phansi labanye babashiye bethila but bese bezama ukuguba enye-trench ukuthi bayophuma kwenye indawo. So kwaphuma le-2 yaphuma i-right kwathi after a week masibuyela futhi sizama ukuyecheck-a ngoba sezingena emgodini lapha bathola abawu-4 izidumbu eziwu-4 beshonile right all in all labantu babewu-17 so i-2 yaphuma sathola izidumbu eziwu-4 kwazothi ngeyi-21 zikadizemba kwaphuma oyi-1 ephila abawu-10 bashiyeka phansi and namanje ibalokhu bephakathi laphana like bathi semase begubha i-round bezama ukuthi bagubhe i-trench yokuthi baphume umgodi wadikiyela laba abanye basala ngani laba abasala ngapha yibo laba abaphumayo nalaba abanye abasele emanzini abawu-10 basele ngayo so at the moment asikwazi ukuthi basaphila ngabantu abangasekho sengakho besicela nje usizo ukuthi sincediseke ukuthi baphume noma kungathiwa sebethule sikwazi ukuthola imizimba yabo
umntwana nowena ngomunye wabo abangakaphumi khonapho
yebo ngomunye wabo
kuthiwa mbani igama lakhe
ngu-Carlton Mvundla abafana basendaweni lapha uye lowo mfowethu then nabanye ababili abaseplumtree lo omfowethu hayi ubengakabi nonkosikazi ubengakabi nomakoti ubenentombi njalo sasemncane ngobuna-21 mangaphazamini then bese kuthi laba abanye abawu-2 uHelodi Ncube yena-ke ushiye umakoti nabantwana ababili bese kuthi ke omunye uthando lwenkosi Ncube naye yena ke naye ushiya intombi bengakabi nomakoti unaye umntwana kodwa ngaye bengakabi nomakoti
ye so manje nifuna ncedo bani kumele kwenziweni khona
uncedo baba esilidingayo laphana ukuthi cela ukuthi bakhishe noma ngabe kuthiwa sebethule sikwazi ukuthola imizimba yabo bayobekwa
lika nakhuluma lobani ngakhona ukuduba
sebebaningi abantu esizame ukuthi sithole uncedo futhi ngamasonto sesazama sana se-police station kukhona omunye ugogo nje omlungu since from the start kwenzeka le nto okuthiwa ukhora kube lokhu esincedisa ngokwazi wasingela namaloya e-human rights amaloya khona since lokhu ebhizi athi azosinceda ukuthi abantu baphume so bathi basalinde ukuthi bathole imephu
umnumzana Thembani Dube ngodabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ubexoxa le Studio 7 eseKrugersdorp eGauteng. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona eWhatsApp.
Idusive Studio 7 njani wasakazi bethu esibathandayo indawo zokulapha enikhona hayi nasenxeke ngabantu bakithi hayi kunzima kakhulu sizizwe inkulumo mina angiboni ukuthi ku-Afrika lesekhona lizo yifana eZimbabwe hayi kunzima uzabantu bethu president wabo baqhubekele phambili sibusa thina sisemazweni abanye abantu siyahlupheka manje azisebenzi sibizwa ngawo wonke amagama esingazalwanga ngawo kunzima kanazi bathi wenza kahle upresident wabo uyenza kahle kuphi ikakhulu isazisade lasematerialand mina angiboni into ayenza kona manje zihlele emazweni abantu azisebenzi izikolo zethu zifinde zilikusikhipha imali yangalezi ezizithola emazweni lawo siyenza ama-development siziyakhela izikolo izibhedlela kunaniti asinama-akhawunti ekhaya izikontirile ezisuka laphaesaphelela lapha e-plumtree zikazika siniti manje siloku simile lapho asisaqhubeki siya phambili umgwaqo lo usuka e-plumtree yebambazi ufile nayo imuntu uzakhona lezezi lamazilanda imali le e-border post emaitengwe le imali le imali yabathathela abantu umuntu uzakhona zihamba through uBotswana angazi umbe labo mali lakhe inkomo bayakwazi loko ukuthi imoto le mazilanda imali zihambe ngeBotswana ngoba zisaba umgwaqo lo we-plumtree kuthi ufile hayi kunzima kulo ilizwe leZimbabwe lizima kulo bantu hayi khona
salibonani salibonani bantu bakithi kuyamangaza nje ukuthi inkomo ziyadliwa kwezinye indawo ezibantu ugovernment ithi kakabikwazi ofuna ukukwazi ukwazi njalo kuze kwazi mina lawe kumbe sise-South Africa kumbe se-America ofuna ukwazi njalo kufanele abhadala abantu ngoba inkomo zidliwa inyamazana ze-government anti so i-government ayibhatali i-Africa mnangazi ukuthi ikhalelani ngoba umnotho wona lo se-DRC ukufa khona utshontshwa yiwama-British nama-American wona wodwa nje uyakhona ukusupply i-Africa ibe right singena kubo-Sudan lapha singena emazweni amaningi vele ale mkhiqizo ngoba i-Africa wonke amazwe anemikhiqizo
siyabonga balaleli baka-Studio 7 nane basakazi abanje abo Gibbs Dube otabo kancube kojonga kandemire and company ziyasisiza kakhulu ngomsakazo ngabonga namhlanje nxa lingabale yami i-audio ngifuna ukuthi ngikhulume concerning ngamadoda engiyawazi ekhuluma kuhle ngoba imbono omunye lomunye olombono oyakhayo futhi njalo bayakhuluma yami i-comment ngithi bayakhuluma nje ba-right but mina ngifuna ukuthi ngikhulume ngezinga labo phezulu ungakhangela uMathewu chapter 24 verse 14 ungaqala nje ku-1 khona phana uJesu nxa bephuma ehamba nabafundi bakhe abafundi bakhe bathi mfundisi uyayibona itempeli lezakhiwo uJesu uthi ngiyakubona lokho yebo ngiyabona ndibona ngiyakubona kodwa okusalayo ukuthi akulalithe elizasala hlezi phezu kwelinye akhulume sephambili athi kuzaba lezimpi lizazayo izimpi lamahungahungazo kuzaba nendlala kuzaba nalokhuyana
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo uhlelo lelaptop lingakhohlwa namhla sixoxa ngokubhekane labatsha eZimbabwe ukulabanye babo abathatha izidakamizwa ngenxa yokuhlupheka singayihliba nesihlobo sike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela uZulu weZimbabwe useveze imbono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uzasuka embusweni ngo-2028 ababona ngezomkhathi bathi kuza kuna izulu elikhulu eZimbabwe elakho kudala umonakalo omangalisayo siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.